Zika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela kustudio 7, ngolwesihlanu mhlaka 19 kuMabasa 2019, ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje,
ukuhlangana kwePhasika le-Independence kuqakathekile kithi kulonyaka ngoba kuyasikhumbuza imibuzo le. Umbuzo wokuqala, kungani amaqhawe asifile? Umbuzo wesibili, kungani uJesu wasifile?
Abakholo lwesiKristu abeZimbabwe bamanyene lamanye amakholo emhlabeni jikelele ukunanza usuku lweGood Friday kusungulwa ikhefu lePhasika.
Yoke yedlala umacathelana. Iqiniso elikhona ukuthi abantu laba bafuna ukuthi kube lomuntu ozanelisa ukuthi abahlanganise ndawonye, banelisa ukuthi bakhulumisane. Uhlupho yukuthi abanye bakhona ukukhulumisana kwakhona akukho genuine.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uzimisele ukukhulumisana lomnumzana Nelson Chamisa ukuze kuxazululwe inkinga eziselizweni. Woza Friday kuliviki njengoba kulikhefu lePhasika, silethulela ingxoxo lomculi odabuka eZimbabwe osehlala eBilithani, uAngelina Mhlanga. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Abokholo lwesiKristu eZimbabwe bamanyene lamanye amakholwa emhlabeni jikelele ukunanza usuku lweGood Friday kusungulwa ikhefu lePhasika. Ingcwethi kwezokholo lesiKristu kanye lenkokheli yalolukholo zithi ela lonyaka ikhefu liqakathekile kakhulu ngoba lilandelana lokunanza ukufikisa kweZimbabwe iminyaka engamachume amathathu lasishiyagalolinye lathola uzivuse. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ingcwethi zokholo lesiKristu bachaze isimo sokuqondana kwamakhefu omabili la njengesimanga esikhulu njalo kulomutsho kuzulu weZimbabwe. Enye yabezingcwethi kungu-Dr. Lamiel Phiri ochasisa kabanzi ngakunanzelelayo ngalokhu kuqondana kwamakhefu lonyaka.
Jesus Christ sacrificed himself on the cross.
UJesu wazinikela esiphambanweni ukuthi mina lawe sithole usindiso, sivuselele ubudlelwano bethu loNkulunkulu bubuyele esimeni sabo sakuqala. Kumele sazi ukuba lo zibuse lo esimthakazelelayo lamuhla kabuyanga nje kalula, walethwa yikuzinikela kulokhu kuhambelanayo okukhona kulezi zehlakalo zombili. UJesu wasifela sonke, sekumele lathi sizibuze ukuba kungani uJesu wafela esiphambanweni.
Kodwa umfundisi Clement Zenda okhokela inhlanganiso ye-Christian Voice International Zimbabwe uphambana labanye ethi akutsho lutho oqondana kwalamakhefu.
Ukuthi kuhlangane le holiday ye-independence lapha eZimbabwe hayi ayisikho kuhlela komuntu, kodwa ke ibukwelana kwezinto nje esingathi ke yi-coincidence. Into nje edanisayo yikuthi sithakazelela i-Easter ngesikhathi indlala, ukukhwela kwezinto, ukudla kubhadlile elizweni, abantu ke bayahlupheka.
Unobhala jikelele webandla le-Church of Central Africa Presbyterian CCIP umfundisi King Star Chipata uthi iningi labantu eZimbabwe selalahla ithemba ngenxa yesimo somnotho.
We need to commemorate because it's a situation where we remember, yes, the suffering, but through that we also we don't remain on that.
Kumele siluthakazelele lolu suku ngoba luyisikhumbuzo sokudubeka okwaba khona. UNkulunkulu uhlezi engokhokhela kikho konke. Nangesikhathi uJesu Kristu ephakathi kokudubeka eseGetsemane wayekhathazekile, yebo, kodwa lokho akutsho ukuba uNkulunkulu wayesemfulathele hatshi.
Unkosikazi Primrose Bison Mandenge okhonza SCAP emzini weRugare uthi ubudlelwano obukhona phakathi kwelamakhefu yikuchitheka kwegazi lanxa izizathu zisehlukana.
UJesu wafela mina lawe ukuze singathabi ngendlela engayisiyo ngesikhathi sePhasika. Kumele sikhumbule ukuzinikela kwakhe lathi sinikele izimpilo zethu kuJesu Kristu. Aso sikhathi sokwenza izinto ezingathabisi uNkulunkulu. Aso sikhathi sokwenza izinto zomhlaba. Ukuhlangana kwePhasika le independence kuqhakathekile kithi kulonyaka ngoba kuyasikhumbuza imibuzo le. Umbuzo oqala, kungani amaqhawe asifela? Umbuzo wesibili, kungani uJesu wasifela?
Kwele Zimbabwe ikhefu lePasika liqhakathekile kakhulu empilweni yomKristu njengoba kulilizwe elinesilinganiso esikhulu samakholwa esiKristu ngoba luyisikhumbuzo sokubethelwa esiphambanweni kwendodana kaThixo ifela kuze abakholwa kuJesu bathole indlela yokusindiswa ngayo behlengwa lokuthethelelwa izono zabo. Ngimele iStudio 7 niseHarare, ngingumevisi Gama.
Wosenjalo umfundisi Mpindebele uthi lesi yisikhathi esihle lapho okumele iningi likhululeke khona, likhululeke elizwe ukuthi liphume ebunzimeni eliphakathi kwabo.
Ngenjwayelo ikhefu lePasika livame ukubona iningi labeZimbabwe elisebenza phandle kwelizwe liphindela ekhaya ngobuningi uyahlangana lezihlobo labangane. Kodwa lonyaka kulo mehluko omkhulu noma nje kulabanye abaphakamileyo besuka eHebron besiya ekhaya, inani labo kade liphansi kakhulu nxa kuqathaniswa leminye iminyaka ngekhefu linye. Esilindweni samabhasi edolobheni leHebron, amabhasi ahambela eZimbabwe kade engagcwalanga kangako kungaphithizeli. Omunye oweZimbabwe ohlala eHebron, umnumzana Eric Madlala, uthi yena ubone kungcono ukuthi athumele imali ekhaya hathi uhamba yena ngokwakhe.
Into zinzima ekhaya, uhamba kuncedi ngoba ngizasebenzisa imali eningi, ngakho ngibone kungcono ukuthumela imali ekhaya ukuze iphathise.
Unkosikazi Emily Dube uthi iPasika yalonyaka ifike bengakaholi emsebenzini okwenze ukuthi kube nzima ukuthi behambe ekhaya.
Sifiso besikhona kodwa imali kayikho. Lesi yisikhathi sokuthi ngabe siyahlangana lezihlobo labangane ekhaya. Asitholi amathuba amaningi ngenxa yokubambeka emsebenzini.
Kodwa noma nje abanye bengahambanga ekhaya, kulabanenganyana abachaphe umngcele besiyabona izihlobo labangane. Umnumzana Andreas Sibanda ongomunye ophuma esiya kubulawayo esithi angekakhutha ithuba lokuyafika ekhaya.
Ikhefu le-Easter lisinika ithuba lokuyalunguza ekhaya ukuthi sibone abanye ukuthi banjani, ngoba leli thuba sizalithola njalo ngomnyaka ophela. Amanye amaholide la aba mafitshane phakathi kwesikhathi.
Abanye njalo abafana lonkosazana Samukeliso Dube bathi lesi yisikhathi sokuya enkonzweni njengokutsho komlayezo wePasika.
Ikhefu lePasika lisinika ithuba lokuthi thina njengamaKristu sivuselele inkolo yethu, ngakho mina ngizabe ngisenkonzweni.
Kusenjalo, uhulumende weBotswana ubike ukuthi umngcele weRamokhwebane lePlumtree kawusoke uvalwe ukuze abantu bedlule kungela ongabavimbela. NginguMartin Ngwenya owendaba zeStudio 7 ngiseHebron kweleBotswana.
Yebo ke lolo asilo udaba ebesithe sizalithulela lona, kodwa lapho ke uMartin Ngwenya obesitshela ukuthi ngesikhathi leqala ikhefu lePasika abanye abeZimbabwe abahlala kweleBotswana bahambanga ikhaya besithi babone kungcono ukuthi bathumele imali ukuze iphathise abemuli lapho intengo yempahla nokudla iqhubeka iqonga. Okwamanje ke sesilethulela ingxoxo lapho umfundisi Mpindebele esithi lesi sikhathi esihle lapho okumele kukhulekelwe khona ilizwe ukuthi liphume ebunzimeni eliphakathi kwabo.
Hayi, into zimbi ngempela, kodwa khona akumelanga silahle ithemba ngoba impilo vele injalo, kuyakuba lokuhle kube lokubi. But okuqakathekileyo kithi lanxa sikhangele leli khefu le-Easter, lisipha ithemba elikhulu kakhulu ngoba isiphambano sikaJesu vele sona sipha ithemba. So ngingathi mina kubalaleli, hayi ngiyabezwa sibili, into zimbi kuleli, makeni sibambelele sibekezele, singalashi ithemba. Sibambelele kuJesu, sibambelele kuso isiphambano sikaJesu. Okuqakathekileyo kakhulu yilo lolo ukholo lethemba esilalo. So ngiyabakhuthaza abalaleli ukuthi singalahlini ithemba, bakithi lizaphila kulunge phambili.
Ngamanye amazwi mfundisi liguqa nje ngamadolo ngaleli khefu liza lifaka enkosini ilizwe leZimbabwe ukubana ingenele kube lobubelo.
Yikho kanye baba, kuqakathekile lesilo ukuthi sibe sibambelele ekukhulekeni. Sabe sikhulekela ukuthi libe lobubelo. Kodwa okuqakatheke kakhulu ukuthi phakathi kokubi lokuhle sibambelele kuJesu. Umuntu wazi uJesu yikho manje oqakatheke kakhulu, ngoba okunye njengoba nansitsho nje kuyakuba lokubi kube lokuhle, impilo vele njengoba nasiyazi injalo. But okuqakatheke kakhulu ukuthi lakukho konke esidlula kikho kumela ukuthi ithemba lethu, ukholo lethu kumele singabi lokuthinta kuza khonapho ke. Kuqakathekile ukuthi sibe yilabo abakhulekayo, sikhumbula ilizwe lakithi, sikhumbula wonke amaZimbabweni abalapha kuleli labasemazweni mhlaba jikelele. Kumele labo sibe sibakhumbula, siphakamise isiphambano sikaJesu, sibaphakamisele enkosini ngokukhuleka, singalahli ukholo lwethu, singalahli ithemba lethu.
Loke umnumzana Mpindebele umfundisi obexoxalo ntungameli Nkomo we Studio 7 ekwabulawayo. Silokho sikudaba lunye izakhamizi zeCholocho esabelweni sangenyakatho eMandebeleni ziveza imbono ehlukeneyo mayelana lokunanzwa kwelanga likazibuse likamhla ka 18 Mabasa lona elinanzwe izolo, besithi kubo yebo leli langa elihle kodwa halila zithelo ezigabeni sabo. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Iningi lezakhamizi zeCholocho zithi lihle kodwa izithelo zalo kibo azikho, ngoba ziphila nzima okwedlula ilizwe lingakatholi uzibuse. Umnumzana Thabani Ndlovu, isakhamuzi seCholocho, uthi baphila nzima loba nje ilizwe linanza ilanga likazibuse.
Iyafana ngavele iyadura, izitulo kuyadura yonke into. Ngifile akhona yikho emagarajini, zithwele nzima vele. Hayi, independence sesiyadlala ngawo amagarajini kula mafiweli. Yonke into iyadura, bayavuma ukuthi yenza amabhondi, bakuthesa amarandi. Thina sisebenza egoli phela, sisebenza eZimbabwe. So egoli sithwele nzima, bathesa amarandi esitolo. Amabhondi abavumi, bathi amabhondi abawafuni.
Umnumzana Nkosana Mkhwananzi uvumelane loNdlovu ethi amabhizimusi awahambi kuhle loba nje kulokuthula eCholocho.
Hayi, lona ilanga konke nje kuthule, ukhanya nje, kodwa hayi umomona uhamba kuhle, kodwa nje hayi kuthule kakhulu kubhizinesi, hayi akulalutho njalo ubona sihlezi kangaka.
Umnumzana Chamji Ndlovu uthi akusilanga elitshengisa uzibuse lentokozo.
Mina kandiboni kulilanga elihambayo ukuthi litshengisa uzibuse. So ke hayi, independence lapha khangani icubile, iyacuba kayi, siyohamba ngendlela esijwayeleyo.
Osakhulayo uKhuphukani Ndlovu uthi lihle ilanga kodwa kalisela njabulo ngoba isimo somnotho simi manzonzo.
Uzibuse is ilanga wona uright sibili, ilanga kumele silicelebrate, but nxa sikhangele isimo esikhona ke kathesi akula ndingeko enkulu kakhulu ukuthi ngicelebrate ilanga likazibuse. Ngani umzekeliso ukuthi izolo nje kumbe kuthanya isinkwa sabe sikhwelile, izinto ziyakhwela, ama-salaries abantu akhwela kancane, kodwa uthole ukuthi izinto zikhwela kumbe ka-3 ka-4 kula ma-salaries abantu. So ukuthi ngithi ngiyakholisa independence yami kuba nzima.
Izolo eCholocho bekungela mcimbi wokunanza ilanga likazibuse loba izibonakaliso zokuthi likhefu. Iningi labantu belikhala ngokuma manzonzo wesimo somnotho loba nje kuthanye umongameli Emmerson Mnangagwa kunkulumo yakhe yesizwe ethembise ukuba uhulumende uphakathi wokulungisisa isimo somnotho sona esesichiye ilizwe lisebuyangeni obesabekayo. Izolo abantu beZimbabwe abaphakathi kwelizwe labaphandle kwelizwe bebenanza umnyaka wesimachumi mathathu lasifica munwe munye 39 ilizwe lathola uzibuse. Kodwa eCholocho amabhizimusi ebesebenza kungela ubuthana wabantu emkhosini wokunanza leli langa. Ngimele iStudio 7 ngiseCholocho. Ngimu Anastasia Ndlovu.
ku-Live Talk namhlanje sikhangela ukwenziwa ngabaningi ngaleli khefu lephasika. Thumelani text message unombolo ezithi 0012206046503 18 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Inombolo njalo 0012-465-0318. Umongameli Emerson Mnangagwa uthi uzimisele ukukhulumisana lomnumzana Nelson Chamisa okhokhela ibandla eliphikisayo le-MDC ukuze kuxazululwe inkinga eziselizweni. Kodwa sokulenyanga ezimbalwa kungela kukhulumisana njalo ababili laba bekhanya besenza umacatshelana. Kambe kungenziwani ukuze laba bakhulumisane ilizwe libe lengqubekela phambili? Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxe lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Angiston Svanda ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ngafanisa le ntombi lejaha ababe befunana kodwa bonke besesabana. Kungela ofuna ukuthi azehlise avume ukuthi omunye ungcono kulomunye. Umnumzana Chamisa naye ujika kamatantram esiyale kodwa esithi ufuna ukukhuluma faka ama-conditions akwaziyo ukuthi asuza yenze. Aqalise ngokuthi Mnangagwa kasiye president angizwe ngikhulume laye kodwa yena wehluleke ukuprova ekhothi ukuthi Mnangagwa urigile ama-elections. Sibone lo Mnangagwa laye elokhethi uyancinisa uChamisa lokho edlala umacathelana. Iqiniso elikhona ukuthi abantu laba bafuna ukuthi kube lomuntu ozanelisa ukuthi abahlanganise ndawonye banelisa ukuthi bakhulumisane. Uhlupho ukuthi abanye bakhona ukukhulumisana kwakhona akukho genuine. Bafuna ukuthi bayekhulumisana ukuze Mnangagwa abaxuphe izikhundla zokuthi bona labo badle kuphela. Akulani lohlulo lozulu weZimbabwe ohluphekayo.
Wena ngokubona kwakho ubona ungani kuyini okumele kwenziwe kumbe bakhona inobaziyo ikakhulu abezokholo abazama ukuthi bakhulumisane labo laba bobabili?
Yebo, bakhona inhlanganiso esebenza lazo eZimbabwe Council of Churches ebayayenzi benza imizamo kodwa uhlupho esuka lube khona yikuthi ekwenzeni kwabo imizamo iZimbabwe seyaba politicized and polarized kakhulu kusuka kube sekusuka labanye abaxokozelelayo baphambane selokhu lalokhuyana kodwa imizamo ikhona eyenziwa ngabafundisi abazama ukuthi mhlawumbe abakungakhulunyiswana kodwa inkinga ekhona yikuthi kulokungathembani vele okuthize okungenza ngicabanga ukuthi mhlawumbe kungadingakala ukuthi kuze kubuye umuntu ovela ngaphandle kwekomanye amazwe abe nguye ohlanganisa laba bantu ngoba lapha ekhaya kasithembani sonke. Njalo abantu sesaba ngamakhempu, abanye bakuzanu, abanye bakuMDC. Ungathi uyakhuluma kathi ungezanu, ungathi uyakhuluma ukuthi ungeMDC. So khona kukhanya kungathembani, yikho kwenza kube nzima ukuthi imizamo le eyenziwa ngabanye abantu abanjengabafundisi iphumele iqhubekele phambili.
Umnumzana Angiston Svanda ingcwethi ecubungulayo ezombusazwe ubexoxa ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 ekobulawayo. Ingcwethi ezicubungulayo ezombusazwe zithi okungehlisa intengo yempahla elizweni yona ekhuphuke kakhulu kunsukwana ezedluleyo yikuthi uhulumende aqede inkohlakalo kumankampani akhe ukwenzela ukuhuga osomabhizimusi bakwamanye amazwe. Ekhuluma emkhosini wokunanza uzibuse izolo, umongameli Emerson Mnangagwa uthe uhulumende uzasungula izitolo zokupheka izinkwa ezama-bakeries kanye lenkampani ye-Silo Foods Company ukwenzela ukuthi abantu bethenge impahla ngentengo ephansi. Kodwa umnumzana Masimba kutshera ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe uthi lokhu kungasebenza okwesikhatshana njengohlelo lwamabhasi ezukho bese kunyamalala nje.
Udubo uhulumende engafuni ukuthi alukhangele yokuthi ilizwe leli lisebunzimeni obe-foreign currency. Asizuzi i-foreign currency eneleyo ukuthi senze esikufunayo. Uhulumende alisilo business lakhe elokuthi yena afuna amakhampani esenze konke. Kumele kube nama-business enza lokho hashi uhulumende. Okwesabisayo ukuthi siyabona amanye ama-companies kahulumende abo-GMB, abo-Zinara, ama-Parastatals, abo-Tel 1
ule corruption mangabisayo, ule corruption esabisayo. So ingaba indlela na ukuthi ube lezinye indlela ezokuthi ube le corruption. Nga uhulumende engalungisanga into lezi ezi corruption, ama companies angabuya sibili siwabone kodwa ayabe qedela ama taxpayers izimali ngoba uhulumende siyakwazi ukuthi akakwanisi ukuthi arane ama companies ngendlela eprofitable. IZimbabwe kathesi isiguqe ngamadolo izinara kule kule corruption esabisayo. Siyakwazi ATMP ufuel singathi economy yonke igcwele i-footprint corruption ye-government. Aloba ngimuxwayisa upresident Mnangagwa bengizamtshela ukuthi achiyane lakho lokho.
Kuzaphetha ngani ukukhwezwa kwentengo yempahla lokho sokukhona kathesi? Njalo kungaqedwa ngani?
Okumele wenzakale ukuthi uhulumende kumele ahlale phansi lama business. Uhulumende kumele njalo ahlale phansi ababandla lawa ahlale phansi iZANU-PF leMDC, ngoba nxa kulokuxabana okukhona khathesi angiboni ukuthi ungaba lempumelelo lapha elizweni. Bakhulumisane ukuze imali iqalise ukubuya elizweni. Uhulumende kumele alwise i-corruption okungenza ukuthi abantu babuye lezimali zabo lapha eZimbabwe.
Lapho ke besixoxa lo mnumzana Masimba kuchera incwethi ecubungula izombusazwe kwezemidlalo. Intatheli izindaba yethu uJoseph Njanji usethulela impumela yemidlalo edlale namhla esigabeni seCastle Lega Premier Soccer League.
Kuphelile ukuba liqhude elikhulu kuqembu lomdlalo wenguqela eChikenini ngemva kokuba lingcotshwe kwakuqala emidlalweni yalonyaka yesigaba seCastle Lega Premier Soccer League. IChikenini lingene kumidlalo yeviki lesine elingelinye lamaqembu amabili abenqobe kuyo yonke imidlalo emithathu ebisidlalo kusigaba saphezulu, kodwa lithewe nge-1 kanyali iqembu lenkezi Platinum Stars namhla emini. Loba kunjalo iqembu leli liyale lilokhu lihlezi phezu kwengalane yemiklomelo lemiklomelo yethobamu nomunye, kodwa lesi simo singaguquka ngemva komdlalo ozadlalwa kusasa ngomgqibelo phakathi kweqembu lewangeli le-FC Platinum eColliery. Iqembu lewangeli lemiklomelo yethobamu nomunye okutsho ukuba lingahwitha ele-Chicken Inn nxa lingathola loba owodwa umklomelo, ikanti iqembu le-FC Platinum lalo lilakho ukugada phezu kwele-Chicken Inn nxa linganqoba elewange ngoba livele lihlezi phezu kwemiklomelo eyisikhombisa. Kweminye imidlalo yedlalwe namhla iqembu leBulawayo Chiefs linqotshwe nge-1 kanyanga le-ZPC Kariba, okuyimpumela elitshiye lihlezi emsileni wengalane yemiklomelo lingiyelwa ngitsho owodwa umklomelo ngemva kokunqotshwa kumidlalo emithathu eseliyidlale lonyaka. Iqembu leyadala ibengushikilobhancale le-Tail 1 kungela qembu elenelise ukulitshayela emambuleni. Iyintatheli zindaba yezemidlalo uNesh Mgokwayarira uthi impumela yemidlalo yanamhla kwevele ikhangelele ngemva kokubona indlela lawa maqembu adlale ngayo phambilini kwemidlalo yanamhla.
Yebo kambe, namhlanje iqembu eleBulawayo Chiefs linqotshwe liqembu eleZPC Kariba. Lokhu bekukhangelelwe ngenxa yokuthi iBulawayo Chiefs yona ngokwayo hayi lokho kuqalisileyo ayikayenzi kuhle ngemva kokuba beke baletha umqeqeshi bamkhipha kwasekubuya omunye. So lokhu bekukhangelelwe i-result leyi. Kukanti kodwa iqembu ele-Chicken Inn lapho edibane leqembu eleNkezi Platinum, ngokubona kwami i-Chicken Inn yatshengisele ukuthi hayi silela ikakhulu umdlalo abawudlala neqembu leDynamos ngemva kokuba iDynamos ukaputani uDynamos esenikwe elibomvu ukuthi ephume eground behluleka ukuthi bedlale betshengisele ukuthi balabantu abaningi. So akube kukhangelelwa lokuthi Chicken Inn yebo baqalise kuhle kodwa abakhanya abakabi leqembu eselijulile.
Komunye umdlalo ozadlalwa kusasa iqembu leBlack Rhinos lizadlala leCapes United naseRufaro, kuthi ngensonto iqembu leChapungu lizemukela leHarare City ngaseMandava. Imidlalo iyaqhubekela phambili ngomvulo lapho iqembu leDynamo selizadibana khona lele Herentals. Elemanye iDynamos lizadlala lele Mushwane Stars ngaseKipo, ukuthi iqembu leHighlanders lizanqikelana lele Triangle United ngasePapa Fields. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Namhlanje uEzra Jesus Panda uxoxa nomculi uEnjeleni Mhlanga.
Namhlanje lusuku lwePasika, a Good Friday. IBhayibheli lithi lilanga okwabethelwa uJesu esiphambanweni efela izono zethu. Ngakho ke umsakazo wakho ubone kufanele ukuthi sidinge ukuthi sikange ingoma zomdumo wokholo lwesiKristu. Ngaleli khefu silomculi uNG.
Igama lami ngu-Angele Namhlanga, ngikhulele koBulawayo eNtumbane nase Nelspruit. Ngase ngifunda my primary eMbokodo Primary School, that is in South Africa, Nelspruit. Ngasuka lapho ngaya eFounders High School just because umama bengu from Nelspruit and my dad from Bulawayo. So I grew up between the two countries. Ukuqala ukucula ngathi ngaqala ngimncane ngisechurch eNelspruit lase lakosengwayo.
Uenji waqala ukucula esemncane ukanti ingoma zakhe uzipheke esefike lapha kwelebhelithani.
Ngilama album ayi 3. I'm working on a single at the moment that is coming up soon. It's gonna be a house music and it's beautiful. A UK in 7 labo Rebecca Malope beze bebuye lapha. In 7 labo Sipho Makhabane, Benjamin Dube mabebuye lapha. And then in 7 lamanye nje ama local artists ase UK. And then ngase ngisebenza la lo Tech Shwazama from Zimbabwe and Lebos Hobela.
Wasanda usiphuma kulumsakazo we Studio 7 kuhle lohoza Friday ngePasika silo NG umculo wengoma zokholo lwesiKristu.
Okwenza ukuthi ngithande ukuhlabelela ukuthi ngakhulela kosengwayo and kwakuculwa laphana and ngiqala ukurekhoda sengifike e-UK. Ngeke ngivume engayingadizwa khona ngulokhu sengingonyama music. Usiphephelo aleyo ke bayayithanda even mase kumashow bayadimanda ukuthi ngiyihlabele. I-album yes three bathanda ingoma eziningi kakhulu. That album is packed with uluju. Because kulohlala nami engafricherisha khona uTech Shwazama. Ngihlabele lento sakusa i-EP elengoma eziyi-4.
Zimbili indlela empilweni yomuntu madoda.
Abantu abaningi bayawuthanda umculo ka-NG njalo bayamsekela okwamagama. Asizwe ukuthi yena utini ngalolu sekelo.
Ngithanda ukubonga abalaleli nge-support elisipha yona. Ngithanda ukubonga ngokuthenga i-music esiyabe siyicula njalo i-music kulabo abangakayitholi iyatholakala ku-online stores, iTunes, CD Baby, Amazon, and abafuna ama-hard copies, you can get my album ngokungifonela inamba ngu-077-518-506-85. Ngiyabonga kakhulu.
Siyabonga ke uNG obexoxalo ezivachisa sanda besebhilithane. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7pm kusvika na7:30pm.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.